ubaba uDabena abanye abakuqala ke abaziwayo ukuthi babe yinkokheli ezezipho labantu abaziwayo ukuthi abanye babantu ababelobuyi ngethi obuthile kwezombusazwe ikakhulu ezeintelligence. So nabantu ke ababenika isibono eqakathekileyo ekulweni kwelizwe leZimbabwe ukuthi sizesihlole izibuthe nomhlaba. Abantwana abaningi asebelama-30 years nokuthi esithi ngama-youth ngalesi sikhathi kabasoze bakuzwisise ukuqakatheka kwabantu abanjengobaba uDabengo, ngoba phela ngesikhathi obaba uDabengo besiyalwela ilizwe leli belithatha emakhiweni, abaningi babo babengakadlalwa. Abanye babo abasebekhokhela amabandla namhlanje ngabantu ababe mhlawumbe babengakazalwa, abanye bangikhona babe leminyaka umnyaka owodwa kumbe iminyaka emibili. So kuqakathekile ukuthi abantu abanjengobaba uDabengo nxa sebehamba siyibeke imbali, siyiqondise i-history, ibhalwe ngokuqondileyo. Ilusizi ke ngoba i-history ebhalwa ngabantu bezanu isiyi-history engaqondanga, i-history ebhala into ezingayisizo ezenzakalayo. Kodwa ke nxa ingabhalwa i-history abantu abanjengobaba uDabengo ngabantu abaqakatheke kakhulu elizweni leZimbabwe, okutshengisa ukuthi kusobala ukuthi into enjengobaba uDabengo bekungadingi ukuthi kuthiwe uyadeclare ukuba yi-national hero. Kodwa-ke ngokuphatheka kwakhe kwezombusazwe uvele uyi-national hero ngokwakhe.
Uyatsho ukuthi imbali yeZimbabwe yalotshwa ngendlela eyasuka iyaphakamisa izanu yanyathezela izaphu. Ngubani emele ilobe kakutsha eyiqondise limbali?
Sonke esifundileyo esalwela ilizwe leZimbabwe, esalwela inkululeko yeZimbabwe kufanele sizitshele, ngoba i-history phela kayibhalwa ngumuntu oyedwa. I-history ibhalwa ngabantu abaningi, ikakhulu labo ababephathekile embusweni kumbe ekulweleni izibuso yeZimbabwe. Sonke-ke esikhona kufanele ukuthi sikubone ukuthi labo abale-history abangayitsho, abaqalisa babakhona ama-pioneers ethu bayaphela. So thina esisileleyo sekufanele ukuthi-ke sikufake-ke sikubhale phansi, sifundise ngabantu bethu, sikufake lokhu ngesikhiwo kuthiwa we need to archive the correct history, ukwenzela ukuthi ama-historian azabuya ngemva kwethu azafika i-history which is archived eqondileyo. Ngoba kathesi izanu ibilele hatshi ilizwe kuphela, isibilele ne-history yeZimbabwe, ngoba kukhona abakufihlayo okungalunganga.